Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngokwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ku 2013 abantu bahambe ku referendum bathu kuthi bafuna yini isekelo sombuso lesizinde hayi. Sina sithi hathi isekelo lesi isekelo esifanele zintshintshwe kusuka ebantwini.
Abenhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko yesisekelo sombuso, i-Constitutional Amendment Bill Number 2. Iningi labazali lamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende esokuthi abantwana besikolo baphiwe impumela yemhloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama-school fees. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu lisehla inani labantu asebehlolwa betholakala belegciwane le-coronavirus elizweni, kodwa kuqonga inani lasebesiza hlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Kunje seliphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ebantwini abahlolwe izolo, ngakho-ke inani lababulewe yileli gciwane lokhu liphezu kwenkulungwane elengxenye 1574. Kuthi inani lasebehlolwe babanjwa belegciwane le-coronavirus sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,357. Lokhu leli gciwane lahlasela eleZimbabwe nyakenye. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano enkundleni yebulenjini e-Zoom okuhlaziya inguquko esizenziwa kusisekelo sombuso phansi komthetho opasiswe edalele ePhalamende we-Constitutional Amendment Bill Number 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu waseZimbabwe okhokhelwa zinhlanganiso ezigoqela oZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project, Lead Trust lezinye, uthe gwaqa emhlanganweni sikhuluma kunje behlaziya lolu daba. Okunye kokufuna ukuguqulwa kwalesisekelo sombuso kugoqela ukukhitshwa kokuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani labesifazana labasakhulayo labamele bangene edale ePhalamende phansi kohlelo olwe-women's quota, ukuba abahluleli bedalele High Court babe ngaphezu kweminyaka amachuma esikhombisa 70 ukuzalwa lokunye. Abasekeli bezanu-PF bathi ukuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe kwenza umongameli engabi lamandla eneleyo. Kodwa abalelwa abalungelo oluntu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usephiwe amandla amaningi ngokuguqulwa kwesisekelo lesi. Umqondisi wenhlanganiso yelelwa amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project, uNkosazana Justina Mkoko, ngomunye wababhikisana lali nguquko osemhlanganweni lo webulenjini owe-Zoom sikhuluma kunje, utshele iStudio 7 phambilini kwalo mhlangano ukuthi sebesungule umkhankaso wokulondoloza kwesisekelo sombuso welizwe esalonjwa ngo-2013.
uhlelo esingalo lamhla uhlelo oluphathelane lesekelo sombuso uyakhumbula ukuthi ngo-2013 ngo-March abantu bahambe ku-referendum ukuthi bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesizimbe hayi abantu abedlula 90% yabantu bekuyizigidi ezedlula ezintathu abavotileyo over 90% bathi bona bafuna sonesi isekelo sombuso.
Uqhubeke ethi uZulu kumele abone ukuba engenzani ukuba lisane lodubo lokuguqulwa kwesisekelo.
Yikho sinxuse uZulu namhla ukuthi abuye sixoxisane ngodaba lona lolu abone ukuthi kuyini angakwenza ukwenzela ukuthi singakhangeli isizwe sakithi sibuyiselwa muva.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance yena osemhlanganweni munye umnumzana Felix Mafa.
Konke lokhu okwenziweyo yiparlamenti yeZimbabwe ethungamelwa nguspeaker weZANU njalo iZANU kuncele into engasozi ilungise i-economy yeZimbabwe ngethi batshintshe i-constitution bengakenzi i-alignment i-constitution ingakasebenzi ngokokuqala. Okwesibili esifuna ukugcizelela ikuthi ungabona upresident eguqula i-constitution ezipha amandla khonokho kutsho ukuthi ngupresident we dictatorship untando kayiphikiswa.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube yena ibandla lakhe elethiswa umlando wokusekela iZANU-PF ukuguqula isisekelo uyakulandela lokho esithi zikhona ezinye izinto ezinhle ekuguquleni kwesisekelo sombuso.
Ngoba belumumethe izinto eziningi njalo eziningi zakhona kuyizinto esivele silembono emileyo eyaziwayo kolunye icele izinto kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF ngumunye othi kukhona okuhle ngenguquko kusekelo sombuso welizwe lesi.
Kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingangeZimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwenzweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo ukuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane hatshi. Leyo nje ikota njengoba besithi ukuthi ikota kodwa abatsha bavumelekile ukuthi becontest.
Amalungu edale leparlamente awe National Assembly abangamakhulu phose amabili 191 iningi labo kungabe ZANU-PF bavotele ukuba isisekelo lesi siguqulwe kuthi abangamashumi amabili lambili 22 bavotele ukuba singaguqulwa. Edale lesenethi ibhili leli lipasiswe ngemva kokuba ama-senators angamashumi ayisithupha lanhlanu 65 evote esekela linguquko kwaba lamalunga alichumi avotele ephikisa okutsho ukuba lamanye amalunga amabandla aphikisayo avote esekela linguquko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women in Leadership Development kumbe WILD babe lomhlangano wabesifazane abaphatheke kwezombusazwe okuhlaziya umthetho osanda kubhasiswa edale lePhalamende lele Senate okuguqulwa kwesekelo sombuso okwesibili iConstitutional Amendment Bill number 2. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene lomhlangano baveze imibono ehlukeneyo ngakho ke iningi livumelene ukuthi balakho ukumelana lalinguquko ngokukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu welizwe oweConstitutional Court. Abangasekeli linguquko bathi iyabalulaza njalo kuzaletha ingxabano enkulu ezweni lakumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosikazi Priska Dube uchaza injongo yomhlangano walamhlanje.
Besihlangene lapha labo mama namuhla, omama abatsha labo mama abadala abanye bekupolitiki abanye bengomama omama abafisa ukungena kupolitiki ukuthi sikhangele ukuthi uConstitutional Amendment number 2 umumetheni nxa sikhangele omama lokuphatheka kwabo kupolitiki lokuthi kuyini esingakwenza njengabomama kumnyaka le elichumi elandelayo njengoba izaqhubeka ilokhu ikhona le esibiza sithi proportional representation ukuthi kuyini okudingekayo kithi njengabomama ukuthi sikusebenzele ukuthi siguqule ukuthi mhlawumbe nxa sesiyafika umnyaka ka-2033 sibe sesifike kubanga lokuthi sile 50-50 nxa singena endabeni zokubusa eParliamente nakuSenate njengamaZimbabwe.
UNkosikazi Dube uqhubeke ethi lokhu sokungumthetho okhona kodwa ulakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court.
Lokhu sokungumthetho osukhona ngoba sokumelele ukuthi kusayinwe nguhulumende welizwe kodwa ngasikhathi sinye nxa kuyukuthi ungumthetho esibonayo ukuthi uchiya izikhenxe lapha lalapha kule ndlela okuyabe kudingeka ukuthi sigambele ngazo. Nxa kuyukuthi asigambeli ngazo siphinde siwuntshintshe njalo ukwenzela ukuthi uzame ukuthi uthuthukise omama ngoba ukuphiwa lakho akukuhle. Kuba mnandi ukuthi omama labo bezisebenzele bezuze izihlalo lezi zokungena ePhalamende ngokuzisebenzela.
Osakhulayo uPamela Mpofu ongene umhlangano walamuhla uthi isisekelo esitsha sibachiya phandle.
Abantu abasakhulayo abangamankazana siyadeserve ukuthi siphiwe ama-spaces ePhalamende ukwenzela ukuthi lathi utshintsho esifuna ukulubona emphakathini wethu amangisasi amankazana sikubone kusenzakala.
UNkosikazi Sithabile Mlilo okwezombusazwe uthi kukhona okuhle lokubi ngalesi sisekelo esiphekwe kutsha.
Bill number 2 lo singamkhangela babemela ukuthi bebechanisa izinto ngoba kulokunye okuyabe ku right like singakhangela lokho kwabo mama singakhangela nje ukuthi babanike 66 lezi kodwa thina sabe sikhangelele ukuthi abafazi kube ni 50-50 ku bill le so singayikhangela kodwa sithabanga sibili lo bill number 2 lo.
Omunye ongenela umhlangano unkosazana Lezina Mohadi okhangelele ukuphatheka kukhetho oluzayo njengokansila ngomunye wabangavumelani lalinguquko yesisekelo sombuso.
Hayi, asivumi i-amendment bill because thina njengabo mama I think yasibalela phandle kakhulu. Njengabo mama we need to fight it ukuthi izinto zihambe ngendlela le constitution ilandele.
IZimbabwe iphakathi kokuguqula isisekelo sombuso uConstitutional Amendment number 2 oselinde ukusayinwa ngumongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kumalanga alandelayo ngemva kokuvotelwa wapasiswa edalele House of Assembly lele Senate. Phansi kweziqondiso zale ibill, inani lamalunga amela abesifazana labasakhulayo liyengezwa okwenza linguquko isekelwe ngabanye. Kube labanye njalo abathi singaguqulwa njani lesi sisekelo sombuso singazange saqala ukusebenza lokhu salotshwayo ngomnyaka ka-2013 kodwa sesihle sifakwa izigamba singakaqondisi imithetho eminingi yelizwe eminye yayo eyayikhona ilizwe lingakatholi uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Iningi labazali lithi lamukele ngazo zombili isinqumo sikahulumende sokuthi abantwana besikolo bephiwe impumela yemihloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees bese kumangalelwa abazali ngoba kuyibo abalesivumelwano lezikolo. Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye izikolo zibikwa zisenqaba ukunikeza impumela yemhloliso esanda kuphuma ezinga le-O-level yabantwana abangabhadalanga okungabangela ukuthi labo abafuna ukuqhubeka ngezifundo zabo baye ku-A level bengatholi indawo. Umphathi ntambo wegatsha lezemfundo umnumzana Kane Mathema ubikwa esithi abaphathi bezikolo abazatholakala bekwenza lokhu bazajeziswa njalo izikolo ezizimeleyo zingathathelwa imvumo yokuqhubeka zisebenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga wesitudio Studio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Association yena othi ngabe bonke abazali abanganelisi ukubhadala bayathola usizo kuhulumende kulokuthi bamangalelwe.
Aso umdando womntwana ukuthi angabhadali isikolo, umdando womzali, umdando kahulumeni ukuthi abone ukuthi abantwana bayancediswa njengoba kulaliyani ikomiti okuthiwa yibhimti bencedisa abantwana abakeswelo ezithize labazintandane, umdando wabantu ababili owakuhulumende lowomzali. So xa esethiwe wayibekeka kuleyo ndaba ukuthi hhayi umntwana akaphiwe ama-results aqhubekele phambili ngemfundo wenze kuhle kakhulu.
Kodwa uphinde athi izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalele emthethwandaba.
Iba ngithi lanxa abazali labo bezalandelile kumele uhulumenje uma anazelele ukuthi ayisibo bonke abazali abazenzisa ukuthi bengabhadalela abantwana isikolo. Abazali abaningi vele lokho kwaba yi-independence 1980 abazali basebenzi. Abanye njalo yilabantu abaphanjaniswa yikugula ngomkhuhlane, umkhuhlane i-pandemic e-pandemic eyaqe yangenela abantu yabaqeda yababulala, abanye abashiya bezizima bengasavumeli ukuthi basebenze imsebenzi. So lanxa ezabalandelela kumele abone ukuthi ibahlengi laba behlulekayo ekezizathu eziqinileyo bengahlukuluzwa bavalelwe bagwetshwe ngoba vele kukile akulanto yangikhona eqatshileyo konke kusegqibeni ukuthi khona kwabangelwa yini njalo lakhathesi akusetshenzi. Akuna muntu osebenzayo, wonke umuntu ubhizi uthengisa itamatisi njalo ngathi athengisa itamatisi sebefikile abakakhansil amapholisi sefikile lawonala amabhiza ngoba kulezi nsuku lefeshini yalababona amabhiza abaduta abaaba abantu bekucine bengasenisanga ukuthengisa kuhle bazizi inzuzo zokuthi bancedise abantwana. Kuyomele konke lokho akufake into consideration ukuthi hhayi lanxa simlandelela umzali sidingisise sicukungule ukuthi umzali ominja udimo beka elancedo kumbe ibhadalela abantwana ababili abathathe esigabeni futhi unganazelela labona baba abathetha ibhimo bathetha ngokungane kumbe ngokutshela ukuthi khetho bani kwakobani ufisa umntwana ongalalutho ekhiwa phandle. Njalo lokhu sokusenza ukuthi xa imfundo ingaphathwa ngale ndlela njengoba vele lakhathi singaze kubhadale leyo fisi abantwana abafundi ungakutshela ukuthi mamhlemisitheli baphumile bathoke besemgwaqweni sengezike utho abantwana kathi bantwana kabasemgwaqweni sebekhwatiswa nkabi kutsho ukuthi yona sona isisindo semfundo sesisehla akulamuntu osakhwalithi imfundo njengabantwana kudlala kubabonayo abakhathesi babaseyifuni imfundo kuse kwenti kungcoda tshone sesithengisela kungatshone senza umsebenzi wenzali kuzamnika imali because sithi hayi xa kusehluka lokho akuvule abapolisi abaningi aba-skills training aba-vocational training centers abantwana bafundiswe ezemsebenzi ukuze umntwana onelisi ukuthi laye angayenza ukompo wakhe ngu-grade 7 wakhe abone ukuthi uyahamba ethelwa khona kale njalo zibe izikolo zamahhara kungabhadaliswa abantwana afundiswa ama-skills akuthelwe kuba-skills ngoba ngaze afunde abe lama-degrees amukeni ucike ngala msebenzi awenzayo kuleli lizwe lakithi ezimbabwe.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana legciwane le-coronavirus kanye lembono yabo ngenguquko enziwa kusisekelo sombuso welizwe i-Constitutional Amendment number 2. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umabhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken uhlangene lomongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine edolobheni leKyiv izolo, lapho amtshele khona ukubana eleMelika lizaqhubeka liqinisa ubudlelwane lelizwe lakhe kwezomvikela, ikakhulu ekuzivikeleni ukuhlaselwa locuku lwaseRussia. Inkampani elungisa izimota eFord imanyenele yakwelemgerman elungisa izimota layo zohlobo lwe-BMW bethula isaziso sokuthi bamanyene lamanye amankampani ukuphathisa ngemali engangezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola $130 million kuhlelo inkampani yasesigabeni seColorado khonapha eMelika eye-Solid Power esungule umsebenzi wokulungisa ibattery lemota elilamandla amakhulu ele-Sulfide Solid State Battery Technology. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ibona ngezempilakahle eye-World Health Organization, WHO, ixwayisa ukubana emazweni asezwekazi le-Afrika kulakho ukuba lombonakalo omkhulu ukuqhamuka njalo kweminye imihlobo yegciwane le-coronavirus ngenxa yokungahambi ngesiqubu esidingakalayo ukuqhutshwa kwenhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine emazweni la. Abe-WHO babika ukubana okwamaviki ayisithupha edluleyo ukusabalala kwe-coronavirus besokunganeno emazweni awe-Afrika. Kunje sebeyizigidi ezine lengxenye 4.5 million asebethe babanjwa bele gciwane leli abagoqela inkulungwane ezedlula ezilikhulu 123,000 asebebulewe yileli gciwane kuleli zwekazi.
Indlela evotelwe ngayo inguquko esekelo sombuso emadale womabili ele Senate lele House of Assembly itshengise okwakuqala ukuthi amalunga ebandla linye engavota ngendlela etshiyeneyo. Umbuzo okhona ngothi abameli bedale lephalamende nxa bevotela imithetho bavotela izifiso zalabo ababavotelayo na kumbe ezebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuyenzakala ukuthi nxa amalunga eParliament evota bengavota nje ukuthini, kodwa sifanele sibekwazi ukuthi kulethwa i-caucusing le whipping evele khona luyamedical bengayenga eBritain. Kuyenzakala nje ukuthi iqembu lamalunga abo alo bavama ukuthi bavote ofanayo ngaphandle kokuthi nxa amalunga akhona evele e-independent lokona ukuthi balekungqondo okuthiyeneyo labanye, kodwa nxa into iqakathekile kufanele nje ukuthi ilunga leParliament livote ngendlela abona ngayo ngoba wakhethwa ngabantu ukuze amele abantu. Nxa esike yakhuluma labantu abantu bangathi asifuni tuvote yes kufanele alendele khonokho, kodwa i-whipping system ikhona. Kodwa mina ngibona ngathi vele kayilungako.
Ngize kuwe mnumzana Ndlovu, abantu bona abavotileyo bevotela amalunga wona la ukuthi ayesimela edale abafiki behambisa izifiso zabantu, kugcina sokuyizifiso zebandla. Wena ukubona njani lo?
Inkinga esilayo kwezombakazwe zakithi eZimbabwe and mhlawumbe nakuzo zonke nje indawo zase-Afrika nakwamanye ama-country angaphandle kwe-Afrika ukuthi abantu babuye ebantwini bezocela ukuvotelwa bethembisa izinto eziningi kakhulu ukuthi zona zasuka senze kanje senze kanje sisenzela lina abantu that ma sisiyalungisa imithetho and kakhulukazi khonapha ma kudilwa ngomthetho ngoba iba benza umthetho-ke laba bantu iParliament sizozwa ngani ukuthi lifisa ukuthi izinto zihambe njani. Ethi ma esephakathi laphayana njengoba esho uNgwenya i-chief whip yephathi isizamthiyena sivotela le ibandleli nje labana abantu abamelweyo. So democracy, i-democracy nje sokuthiwa ligama kuphela ngoba u-democracy usho ukubusa kwabantu bonke, of course bemelwe ngumuntu othize o endaweni njenge parliament. So I say konje sokusetshenzela umaphandi yabona ubukhali lomhawu ophakathi kweZimbabwe uzisa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi nje manje beRuthi ngabe sizifika kulesi sikhathi sokuthi kube sobala iqinisweni ukuthi sokusetshenzelwa abantu abalutshwana abathize. Akusasetshenzeka umuntu uma uhleli nje uze ubuhlungu and into ezisa ubuhlungu yikuthi ma usukubheka ubheka phambili ubona ukuthi i-politics vele ukuthi awusoze ucabangela ukuthi ma sokungena elinye ibandla liyotshintsha ngoba isi-style sakhona yindlela vele okujayivwa ngayo. So lowo nawe ufuna ukungena kuphathi nawe ufuna ukujayiva njalo bangengena nje, that's what he thinks of next, ukuthi sizoyitshintsha kanjani into le, sizoyenza kanjani ukuthi wonke umuntu uvote esayidini lethu. Ngoba nabo even ma belokhu bevota manje bevota ngeparty but beyi-opposition. Aso nkinga yezani kuphela, inkinga ye-politics yeZimbabwe okufuza ukuthi itshintshwe, o-chief whip labangabi khona, abantu bavote according to the desires of their constituencies.
Mnumzana Ngwenya, siyabona ukubana umthetho nalo kade uvotelwa ibhili le lakho abanye abathi kuhle njengalokho okwabo mama uphathelane labo mama kuzokuba lalokho kunye okokuthi umongameli usezakhetha yena ngokwakhe ekhetha o-judge. Kodwa abanye bathi bacine bevota ngoba ibhili ibilokuhle. Ngokubona kwakho kumele kuyenziweni nxa kule nto ezinje, ikakhulu ukuthi ibhili yakhona ilokunye ongani kumi ngapho kunye kunje, kuyenziwani nxa kunjani?
Yabona njengoba udlule sisho ibhili le yayifanele iqale ichubu ithuthungulwe ku-committee, i-legal parliamentary committee. Amalunga e-parliament babengafanelanga bavume kumbe ama-senators ukuvuma ukuthi kube le omnibus ibhili yana ebhokuhlanganisa konke ndawenye, ngoba nxa into umthetho wakhona uqakathekile pho-ke kungani lingawuvoteli uwedwa umuntu uwodwa umthetho wakhona, lifaka umthetho we-succession, lifaka umthetho we-running mate uwodwa, selipha umthetho wabomama labontanga uwodwa. Khonokho ubuqili lobutsotsi bezane ukuphiwa babekuthi bafake bahlanganise kwenzela ukuthi kuphazamise laba abangazwisisiyo i-politics. Yabona babevele bengafandanga bavume abantu amalunga e-parliament e-MDC ukuthi imithetho yakhona ifakwe kubhili elilodwa, ngoba ukuthi umudinda labanye bakhe lezidanu babevele iqonde khonokho, ngoba ungazihlanganise umumbu lamazambane kuba phela kuyadleka konke. Awusoze ukuthi mina angidli ngoba kula mazambane, uma uthanda amazambane. So babengafanelanga bavume inkobe lezi zenziwayo, yikho lapho baphambanisa khona. Kuyatshengisa vele ukuthi njengobudlube sitho ukuthi amalunga ethu e-parliament bayavotela ngabantu, kodwa ukuthi sebengene khonaphana phakathi sebebhayiza sebephanjaniswa. Hhayi, mina bona ngathi kwaphanje kwaphanjaniswa kakhulu lokho.
Mnumzana Ndlovu, ubona njani, singabona yini ibandla lezanu PF kwelinye ilanga abanye bevota no, abanye bevota yes?
Akufuzanga ukuthi sikufise kuphela lokho, kufuze ukuthi abantu abalungileyo abangama-Zimbabweans baqala ukukhupha, bethi ma bekhupha baphaphame bakusebenzele futhi ukuthi kufike khona apho, ngoba yikho kuvele kufuze kufike khona ukuthi kube ne-democracy yamaqini. Abantu bathi ma besepharlamenti umuntu azizwe ukuthi yebo engabe ne-party yakhe abhilonga kuyo, kodwa abantu abayibo abamthumileyo yilabo abaku-constituency avela kuyo. So I think kuliphutha uma singakubheka njengokuthi sikufiseni nje sikhangelele ukuthi kungenzakala.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endaweni lomnumzana Rejoice Ngwenya, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz bu-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko kusekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.